Ngiyabonga mnumzana umbuzo wakho kuliqiniso sibili okubuzayo umo blessing lo ongene kuphela indaba jabalala wayengekho kubereka mwana esasekuyo wayengekho u candidate selection esasilayo konke okwakusenzakala kazange afake amaphepha ngoba yena waye ku MDCT eyayikhokhelwa ngumonzora u Douglas so eseswele ama candidate uChabangu ubone kufanele ukuthi athathe umuntu owayengekho so ukuthi kuthiwe ufaka abantu aba-aggrieved ngikubona kungasento e-right kungasoqiniso sibili ngoba u-aggrieved ngayiphi indlela umo blessing yena oyevele engekho ngaleso sikhathi abanye ababekhethwa bengena ngiyabonga
manje njengoba sisizwa besithi bazahamba emthethwandaba ukuthi bamise umnumzana Siziba ukuthi ancintise kusigaba sephelandaba Tshabalala lina liluthatha njani lolu daba
thina ithemba lokuthi sizanqoba silalo angaba khona siyakwazi ukukhona ama plans ukuthi bamise uHonorable Ostalos ukuthi aconteste kodwa ithemba ekugcineni sizanqoba kuphela yikho engingakutsho okwamanje wonke ama plan amabi angafuna ukuthi awenziwe hatshi thina silethemba sihlala sinjalo sizanqoba.